So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugcwale le COVID-19. Loba kulabantu abalithumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane lo.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele funa ukwela kutshelwa nguhulumende amamaski aqakatheke kakhulu.
Ibandla lezanu-PF lithi lifisa ukuvotelwa ngabantu abafika izigidi ezinhlanu 5 million ngomnyaka ka-2023.
Abantu bakhona bakhona okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basuke.
Izakhamizi zivuselela idamu ukwenzela ukuzithuthukisa.
Into enkulu, into ezo-empower umphakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabantu abalitshumi lanye 11 abasanda kuhlolwa eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe, loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoka amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo kukhanya usubuya okwesibili. Kwezinye indawo nxa ubuya okwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela unqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona ukwela kutshelwa nguhulumende amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa litshiya amakhala phandle. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
Yeyi i-corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe uqina okunjani ngesikhathi sonesethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngisaye ngitshengisela any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa-ke ikhanda lakhona ongeke washo lalo ngoba kwakuyikhanda leni elijayelekileyo nje.
Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kathesa abantu esibazwe ngabantu esibabona esibazwe ma reunions abaningi laseke sibabone njalo noma labona abo ukhulunywa ezinye izinto ukuthi angamanga iloku lalokhu ya sathi kwenza khonoko ngesuku zokuqala kwe AIDS sithi akayikho ngamanga sidleli iziwithi emaphepheni kodwa sababona abantu abaningi abaqina bechona ngakhonoko ikhathesa abantu abaningi sesinqabela lesi sifo kodwa ku COVID lapho ukhanya silibele kakhulu ngizama ucebisa uZulu ukuthi hayi sifo lesi sikhona kasinqabeleni
ukhumala uthi sifo lesi kasikhethi muntu inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwelemelika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa unqabela i-COVID-19 ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
iZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngudokotela John Mangwiro umsekelo umphathintambo wezempilakahle okuthiwa wakhatsha inkampani ye-Youth Health Care okungekho emthethweni iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuthi udokotela Mangwiro wethusela ezinye izisebenzi zenkampani ethenga amaphilisi lokunye esithi kumele i-Youth Health Care ithenge okwakufunwa ngurhulumente okuqela imitshina yokuhlola i-COVID-19 ebiza amadola adlula izigidi ezinhlanu lengxenye $5.6 million kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ayemsekela kuhlangothi lwezempilakahle udokotela obhadaya moyo wasuswa esikhundleni lesi esithuswa icala lokuthi wadinga inkampani ongekho emthethweni ukuthi ithenge impahla ye-COVID-19 ngemali efika izigidi ezingama-60 million dollars ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili likhankasela ukuthola abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million abangalivotela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ibandla leli lenza imihlangano eminingi ezabelweni zonke eZimbabwe lapho likhulumisana khona loZulu ngokubhalisela ukuvota. Inhlanganiso ezizimele zodwa zisanda kwenza uphenyo oluveza ukuthi balutshwane abantu kakhulu ababhalisela ukuvota. Bazavela ngaphi abantu abaningi abadingwa libandla le-ZANU-PF? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Joseph Chuma okubandla elibusayo njalo owake wamela iphelandaba mpophoma edala lephalamende.
Ipopulation yeZimbabwe iyakunika ukubona abantu laba bakhona kodwa ngezizathu ezithize abakho registered kumbe bebengasekomelingi ukuvota. So yiwo abantu esithi sibona siyobaguduza ezindlini emakhaya sibanike ithemba sisibaningi njalo futhi i-drive yokuntu kuthi abanazelele ubana ivoti yabo ilungelo labo eligcweleyo okumele beli-exercise.
Siyabona ukuthi kule nhlanganiso ezithi abantu abalutshwane babhalisela ukuthi bavote ngo-2023 ubona ngani pho nxa kunjalo lizabathola ngapha
abantu bakhona bakhona okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basukume abantu bangakhuthazwa hayi basuka abanokula abanye abantu ngiyakwazi ukuthi amalunga ayi-TV nikuzamphefu ozihlalelayo phansi ukuthi hayi vele ngiyakwazi sesiminile sekele ukuyavota engakwazi ukuthi inamba yakulelana nxa isiba reduced ingasidlisa futhi kwesinye isikhathi so abantu kumele bekhuthazwe abanye abantu mele abantu ukuthi hayi it's obvious it's over uyabona kufana lokuthi nxa ibhoso idlala omunye umuntu ethi hayi ngiyabesiya ngabi uyabukela vele sesiwinile kungathi hayi but iyafunakala la uthi nxa ukho apha estadium uyixhusele siya phambi labana uyinike idlamu zambelala lamantshukuntshu so yibo kufananayo lakithi na kutona amanye amamembers ethu bayahlala phansi bethi hayi vele siyawina obvious bese bekhona ukuthi hayi kumele besuke bevota
kuthi abantu lokho bele themba yini ngezokhetho golide
ithemba likhona ligcwele kakhulu ngithemba ngoba uyakhanya even lakithi ngapha ngalo ukuthi into zokhetha zihambe kuhle kulokuqhela phakathi ngalo ukuthi ayiharali lebulawayo lamanye ama-town lawo siyawathatha konke ngoba yibo vele futhi all ama-influential members ezalupefa ngkona kodwa siyokuthi emakhaya amabizo emakhaya kwesikhathi vele abangekho ngisho even phezulu kuma-structure zethu awephathi thine kuma esuma-top stars ephathi sidliwa ngapha e-town so nxa umuntu kodwa thiwa uyaqhubela ezwe lasibili why would I not make sure that I get isithi yami lami ngingene ngiye eParliament so konke lokubana abantu nxa usubachasela bekubone No, no, we come
Umnumzana Joseph Tuma wake wamela iphelandaba Mpophoma edala lephalamende ekubandla leZANU-PF. Sixoxelaye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana abekezela maduma afuzayo ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Sebesinika iwarning yokuthi vele bazawathola amavoti alandaleyo angu-5 million kumbe alandaleyo 5 million. Ngendlela zabo abazayenza ngayo ukuthi bayithole leyo 5 million ngoba akula ndlela abangaba so confident ngokuthi bazaba ne 5 million votes kungena lutho abazaliyeza towards ukuthi bayithola leyo 5 million. So kuyasitshela ngokusengicebe ukuthi hayi kukhona asebekuhlelile, kukhona asebekuplanile, izano sekulesikhathi eside silayo ingaqamba konke kuqambileyo kuzadlalela khona lapho. So maybe leyo 5 million bakwasithi bazayithola.
Siyabona kule nhlanganiso ezijeneyo ezithi abantu ababhaliseli ukuvota kuyahlupha sibili. Kwezindawo bathola abantu abangu-10 kumbe 0. So baye sebethole ngapho konke lokho.
Kungaba kuliqiniso. I think esesikubona on the ground kathesi. Ngingazi why amanye amaphathi engakwenzi ukuthi ZANU-PF busy ngakho. Babhizi ngendaba naleyo kurejista abantu ukuvota, especially lokho ekwakhulunywa ngendaba ye-delimitation. So kule activity thize ebonakalayo ukuthi kule number yabantu abacatshangela ukuthi ngabe ZANU-PF ababhizi besiyabhalisela ukuvota. Ongangothi ZANU-PF futhi kulama numbers ewafunayo, usiya ku-delimitation kube nama constituencies abawakhangeleyo ukuthi bayafuna. So baku process yokubhasa abantu bebasalapho kuya booster khona ama numbers for the delimitation. Okudalisayo ukuthi ama opposition parties amanye athule, akula activity abayenzayo ngathi delimitation abakwazi ukuthi yabuya babhizi ngokuxabana kwabo lokuzwa nje sizwa sebebangisana ama constituents already.
Umnumzana Bekezela maduma afuzwayo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatheron South. Abantu ezombe enkabazwe sebevuselela idamu elagqitshelwa litshebetshebe ukwenzela ukuthi bazithuthukise. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezihlala esigabeni senduna uthukela ntabeni zithi kuqakathekile ukuvusela idamu lemaje elakhiwa kudala ngoba inkomo zabo kazisela ndawo yokunatha amanzi njalo bafisa ukwenza inhlelo ezishiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Thulani Ndebele uthi uyajabulisa ukubona abantu bebambisana ukwenzela ukuzithuthukisa.
Angibonge kuqala umqondo omuhle kangaka ophangalele kangaka ukuthi kuqalwe iproject eyokuthuthukisa isigaba. Into nje ukuthi sifake nje umbono onjalo noma ungakaqali ukwenziwa into ezinkulu. Into nje kumele siyibonge, into powerful, into enkulu, into ezo empower umphakathi. Ngifuna ukuthi ngithi asiqhubekeni ngokubambana.
Esinye isakamuzi endaweni le umnumzana Badala Dlamini uthi uhlangothi lukahulumende olwe District Development Fund DDF soluhlelise indlela yokuvuselela idamu leli.
I-DDF report sesiyibonile and ithanda ukubonga kakhulu, and that DDF report bengithanda ukuthi ngichasise ukuthi kumi kanjani, abanye kukhanya kasika kuzwisisi ukuthi kuhamba kanjani.
Umnumzana Livingstone Stimela isakamuzi sakulumango uthi badinga imali yokuhlawula okuza kwenziwa inkampani yeGoddard elakho ukubancedisa ekulungiseni idamu leli.
Omunye wethu kwakhuluma ngoGoddard ukuthi uGoddard angasenzela ngcono. UGoddard yes got the potential to do the job. Kodwa ke engakayenzi umsebenzi uGoddard uzathi where is the letter of authority, and that letter of authority is the DDF report, because that is a state dam, it's not a private property dam. Yikho ke let us not criticize the that correspondence from DDF.
Abantu bonke esigabeni lesi abagoqela umnumzana Lindeli Ngamantoni bathi lizancida uZulu lingalungiswa idamu lemaje.
Imaje nayo iba ngoda mina enhlanhla yami mina ngithi amadamu wonke ngawami ngoba yonke idamu kimi liyangisebenzela. Malone lese ngigele elukude kakhulu kodwa akukho vele lapho engizasilela khona. Akukho lapho engizasilela khona le manje ngelami. Elakwembiba ngelami. Elengigele ngelami. Konke ya. Amazwi akho lawa mbono muhle lo.
Izakhamizi zithi zisebenza le nduna uthukela ntabeni losobhuku umnumzana Kenneth Siwela abathakazelela ukuvuselelwa kwedamu leli. Akasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kulabesifazane abaningi abatshengisele izolo emadolobheni atshiyeneyo besithi kumele uzulu asuse umongameli Donald Trump esikhundleni ngokuvota kahle lonyaka kukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Bathi kenze kahle uDonald Trump ofuna ukufaka esikhundleni umahluli abathi uzavimba amalungelo abo. Kulabanye njalo abasekela uTrump abatshengisele kule Melika beveza ukuba basekela konke akwenzayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhlanje sinenhlanhla enye emangalisayo. Silobaba uNhlanhla yamangwe Ndiweni. Phela abantu bathi induna kaZulu, baba Ndiweni, sakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube, siyabonga baba Mthembu ozithembayo. Siyajabula kakhulu lapho, siyabingelela nje umahlaba ezulu jikelele.
Siyabonga kakhulu Mdladla ukuthi sibe lawo namhlanje. Abantu bathi uMdladla phela bathi uNdiweni. Indaba esithi uMdladla.
Izithakazelo zakomjola zakamkheswa uMdladla odla amandla akhe lingwe limqongo imputhi abahlathi izizwe lezizwane ilodunga kandaba amalewa omfudla
uyasithatha sibili akusweleke induna kona manje ikuphi ungathi kona manje
kunapha ngiseLondon baba Dube ngiseLondon lapha kade ngilanda nje ukuthi bangikhangile nje amehlo lapha esibhedlele lesesikhulu zengqede eminyaka eminingi kakhulu ngibuya khona lapha. Yikho ke bangibiza futhi ukuthi ndoda hoza lapha sibone sikusize.
Ye athi namehlo khona manje.
Hayi siyambonga uSomandla sibili hayi ayiqhubeka aba ngconywana lokho bengisebenza baba Dube lokho bengibamba bamba bengithunya chuyina lapho lalapha kodwa ngiyabona ukuthi hayi ulwazi lukhona lesandla senkosi sikhona yikho ke hayi ngiyaqhubeka abadala babesithi ngihamba lakho ngihamba lakho bakwethu.
Ye kodwa singathi kuyalunga yini kumbe ku bathini?
Hayi bathi kuyalunga kuphela bathi sikhangela nje isikhathi esifitshane kuphela ama few weeks nje if that.
Yeah so ke akusitheleke nduna ukuthi okwamanje wenzani ngoba sezwe kuthiwa ke siwasuswe buduneni lapha lalapha uhamba njalo ngathi
hayi lokhana le lokhana umuntu omdala babadube umlilo wamaphepha baba umlilo wamaphepha kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezithinta ubukhosi.
Abantu sebakunika itayitli yokuthi uyinduna yabantu kutshona kuwe khonokho
lokhu baba Duba kunika ijogo elibanzi kakhulu ukuthi mele nanzelele ukuthi yonke into engiyenzayo isobala iphambi kwabantu lakho kuyangihlehla indleba lezi ukuthi ngilalele abantu ngingabakhulumeli ngizwe ukuthi bafunani kuyini okubadubayo ngiba lesifindo ukuthi ngibahambele ngezinto zonke lezi. Yikho ke kimi nxa ngisizwa konke lokhu kunginika ijogo elibanzi lakho ijogo leli ngalikhetha kudala. Kwenza igazi lithise livuthe baba Dube. Liqinise inhliziyo, liqinise imzimba, likhaliphise ingqondo, isifuba sikhukhumale. Sengikwazi ukuthi ngiyisithunywa sabantu. Noma nini, noma kuyini, noma njani ngiyisithunywa sabantu. Yikho ke okwami ngesilungu okuthiwa ukuziphelela nje amakhiwa abathi personal life ayikho sengiyisithunywa sabantu.
Kukhona okwethukayo nxa kukuthi ke khumbula ngakhona okade bekwenza khona ikhona into yokutshayisa uvalo
hayi akulwa baba Dube. Baba Dube ngalinganisa baba ngisithi nangu umfuka gasela usengena laphana e-11 battalion khona lale kithi uyasayina phansi ukuthi ngizaba lisoja. Usevumile ukuthi kwelinye ilanga bazathi nansi impi ndoda zivuka dophi isikhale uye khonale engxenye asoze uphenduke. Ngisesimeni lesi angilandaba lezinto zonke lezi kade bezama ukuzenza. Eyami ingqondo elami ilihlo likhangela impilo zabantu ukuthi baphila kanjani ngibavikele ngendlela zonke ezami esemandleni ezivela phezulu kuNkulunkulu. So konke lokhu kade bekwenza ayi kunjengempukane ethi ichaya indlovu inqindi egangeni. Indlovu ayizwanga lutho iyaqhubeka kodwa umpukane uthi hayi ngimtshayile ngimtshayile ngimtshayile.
Ye so ke nxa singaqhubeka siyaphambili lapha babantweni singathi ke khona ngale lapho okhona entaba zinduna siyabona ukuthi kule cala leliyana okuthiwa walenza wathini wathini icala lenani selime ngaphi khona manje kwakumele ukuthi wa-aphila bakugranta i-$500 i-bail. So khona manje kume njani khona manje
laphana alime khona phana ukuthi hayi lingeniswe futhi kulabana ku High Court bayibambe indaba bayibone ukuthi liqiniso kumbe awusoqiniso ngoba hayi ngitshaya ihlombe sibili kubaba uNcube Wolfman Ncube le team yonke yamagqwetha amaningi kakhulu bahle bathi gwaqa bathi mdlandla leyi ngethu.
Ye, ngithathe leli thuba ukuthi mbonge induna yabantu ubaba uNhlanhla Mangwendi weni sibonge kakhulu baba.
Ah baba Dube Mthembu baba siyabonga kakhulu mahlaba ezulu siyabonga. Siyabonga kakhulu.
Soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Okhulumayo nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimbongi uMnumzana Njabulo Moyo ngomsebenzi wakhe. Umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards. Njabulo, ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulumnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulumnyaka?
Ngiyabonga kakhulu umfowethu Mike Hove ngokubana uxhumane lami uhlelo lolu engilubona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethiwe ukubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami nguZulu ofunda lezi ngwalo, nguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi malana ngengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul. Lezi zinkondlo ezijonge ukuvusa ugqozi, zigqaqazele, zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela nanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa, kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi, sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi.
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery esabona Craft Center, yikho lapha engizithengisa zitholakala khona. Ngiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo, abanye bengathi ayisikho bhizimusi elingakulethela impilo, kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele besinganisisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa, kodwa siziyenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphakululwe yithi.
Silukandaba, sithanda ukubonga uMnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. Silukugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection. Mina sengitshaya phansi Silukandaba olibalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sithathe leli thuba ukuthi sinike umuntu ohamela inkomo osethulela ezokholo lwesiKristu.
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo kulolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esize ukulelana iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika-21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele lesi sekusine esizimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye kungaze kube ngumoya umubi ngalokho, kodwa yikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona ukubonayo yini owehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngoba na impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani angaphakathi. Inhliziyo yakhe yikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongwenza nje into aphongusukelana lolutho angakhangela ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe lepho udukuza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwi sisi uthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana bazimpumputhe abacabanga ukuthi engxenye mhlambe bawa esihlahleni ngababazi sentsho labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abathi bangahlala kuhle bazibone sekuyibobodwa, balibale laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lowo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza umbana bazimpumputhe kababoni, kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuzakwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifanana labo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi izimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni lenhlanzo ezijiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu. Mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabi zimpumputhe, singaphaphatheki. Asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi, sizwe impilo njengoba lokwesa udalelwayo. Yebo kambe singathalaza inhliziyo iyasuya kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Kaze sibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwathi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi kumele liwe njani. UNkulunkulu ukuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugciwane le-COVID-19 noma kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane lo. Sokugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Nsa, uGibbs Dube, ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.